kutshona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapha kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubona kubhalwe ku-affidavit yalezi inhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ikuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi sebesehluleka ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe soku-apply-eka, ngoba izinto abazifunayo ku-apply-eni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha akhona into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima. So labo bagcina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhatshi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleki. So ke ngamafitshane yebakhona bahambayo.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiweyo kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube yindaba yokukhuluma ngama-court. Even le operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka ama-lawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelokhuzeni lale i-Helen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kutsho ukuthi basamelele ukuthi bezwe khonapho. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi babe besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathole amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama-illegal immigrant. Labantu abalamaphepha uhulumende afuna ukubarobha abancitshe sebesenziwa kuthiwe ngama-illegal immigrant. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi ngiyabonga, ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngevikezayo lelali.